ababalisi abezempilakahle abagoqela abongi labodokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezishiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenye bobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulokukhalala umsebenzi okuqoqiweyo. Istudio 7 ethekelele endaweni ezifana leMathebeleland Government Complex duzane lakomsitheli eNasty Library eZimra emthethwandaba lasezikolo ezifana leMasuku Primary, iMaphisa Primary leEvelyn Secondary lapho esithole khona izisebenzi zikahulumende zizisebenzela kuhle kodwa zalile ukukhuluma lalumsakazo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAtuz umnumzana Themba Kuyemoyo uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Okwakuqala vele kunzima namhla ukuthi sithi bangaka abantu abangayanga emsebenzini ngoba iningi lababalisi likuzeki kodwa bonke abatshayisileyo izolo abakuzeki abakabuyeli emsebenzini. Bese sibuyela emuva bona abade besezikolweni kususela i-10 days days abanye bekuzeki sikhangele ukuthi emakhaya 45% bayafundisa meaning 55% yabantu abakho ezikolweni.
Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa ngedola leMelika njalo bathi kumele baphiwe $540 ngenyanga. Umoyo uthi uhulumende engaqhubeka eqinisa ikhanda abasoze babuyele emsebenzini ngethemu ezayo.
Na idecision ingekho kuzaba nzima ukuthi isikole ngoSeptember ivulwe ngoba sikhangela ukuthi kathesi umuntu nxa engelamali uzayithatha ngaphi imali.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo unkosikazi Jasmine Tofa uthi lanxa nje abaningi behambile emsebenzini izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi ngokuthula.
Ukutshengisela kwakakathekile kodwa okufunakalayo ukuthi kwenziwe kungabi lo msindo. Isinqumo somthetho u-section 58 no-59 wesinqumo seZimbabwe uthi wona wonke umuntu ulelungelo lokutshengisela kodwa kungabi lobudlwangudlwangu kungabi lo msindo. So lami ngifisa ukuthi ngabantu betshengisela kube kwenziwe ngokuthi
unobhala wezemfundo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi uhulumende kumele aphathe izisebenzi zakhe kuhle njalo aziholise imali eziyifunayo ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo.
Singabantu ababhadala i-taxi sibona uhulumende lobandlululo ubhadala amasosha lamanesi imali ephezulu amatisha lamaphoyisa abanika imali encane. So siyazwisisa ukuthi isevisi izakuma bagizele iyiphi isevisi yakhona ngabhadala abantu abasebenzayo kuhle uhulumende yikho lapho isikholelwa khona.
Umzali unkosikazi Nesisanyathi laye ufakazile ukuthi abaningi bahambile emsebenzini nanku uthi abantu bakhe bayile esikolo bayaloba imihloliso.
Vele simanga kakhulu ngoba abantwana bebekhona ezikolo njalo bebhala imihloliso, ababalisi labo bebekhona bezokhangela abantwana bebhala imihloliso. So siyananzelela ukuthi ababalisi labo balala uthando lokuthi abantwana bethu bafunde njalo lathi siyakubongela lokhu ukuthi babeyenelisile ukuthi babekezele nje okusikhathanya ukuthi abantwana baqale babhale imihloliso then bengikhona bezatshengisela. Kodwa okukhona esikufisayo ukuthi njengoba besihloniphile lathi bayekele abantwana bethu babhala imihloliso ukuthi uhulumende abazwele abanike lokhu abakufisayo ngoba siyananzelela ukuthi nxa khathesi bengakwenzanga izikolo zingeke zivulwe bazawukhalala umsebenzi ngesikhathi izikolo kumele zivulwe. Esikufisayo nje ukuthi baphiwe imfanelo zabo ngendlela abafisa ngayo ukwenza ukuthi labo bathakazelele ukusebenza.
Sehlulekile ukukhuluma nomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mazima ngalolu daba kodwa uhulumende uthi uzimisele ukulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe lanxa nje esithi akalamali. uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngolensuku ezimbili ngakho lukhangelelwe ukuqhubeka kusasa. Imele umsakazo we Studio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.